Isinkwa besithengwa ngamadola amabili alamasenti angamachumi amahlanu, $2.50. Kodwa lamhlanje sivuke sesithengwa ngamadola amathathu alamasenti angamachumi amahlanu, $3.50. Inhlanganiso yabachola amabele layo ithi isithumele uhulumende umlayezelo wokuthi amalunga ayo aseza kukhweza intengo yempuphu. Kodwa esinye isakhamuzi seBhinga esingumlaleli weStudio 7 sithi intengo yempuphu isivele isikhweziwe khonale eBhinga. Sithi impuphu eyisisindo esingamakilogram angamachumi amahlanu, i-50 kgs, ebithengwa ngamadola angamachumi amathathu lantathu, i-$33, isikhweziwe yaba ngamadola angamachumi amahlanu lanhlanu, i-$55. Konke lokhu kwenzakala kulokusilela kwamafutha ezimota elizweni, indwendwe zikhwela mihla lemihla. Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Duduzile Nyathi uthi ubunzima bempilo sobufike kusibanga esibi kakhulu.
Eyi, thina silokudana kakhulu njengabathengi and abahlali balapha eZimbabwe nxa intengo zethu ziqansa kangaka. Isinkwa esisithenga izolo sikhala sithi siqansile nge-$2.30, namhla singe $3.35, $3.50 kwezinye indawo. So asikwazi ukuthi senzeni ngoba isinkwa into edliwa nsuku zonke malanga onke. So besikhalaza sile ukuthi khona ngabe uhulumende uyangenela kulokhu, at least acontrole ama-prices ethu ngoba nxa izinto zikhwela kangaka kuba nzima. Khathesha sisakwazi maybe lo mhlova sesifiyele endlini kumbe uzabe lokhu idola kumbe sizawuthola lawo sokuqanisile.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Ray Phiri uthi intengo ikhanya ikhwele ngoba izisebenzi zikahulumende zikhwezelwe iholo lazo.
Lapha ekhaya sokunzima baba, ngoba vele into yokukhwela leyi singani siyisesheni msebenzi, ngoba isinkwa lase siyeqile sesifike ku-$3.50 khonapha. Lama ama-bakers atleastzwanga ukuthi bona i-government isifakele i-civil servant imali zokona we-caution labo bahle bakhweza konke lo mpupu lawo sihle wakhwela vele zonke izinto vele zonke zihle zakhwela kakhulu vele kubi kakhulu lapha ekhaya.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho elizwe umnumzana Rejoice Ngwenya utshele iStudio 7 ukuthi ngendlela umumo oqhubeka usonakala ngawo kungaba lokunye njalo okutshengisela phezu konakala komnotho welizwe.
Nxa singaze sinanzelele eSouth Africa loba irandi lintshintsha liyehla kumbe liyakhwela kumbe ipetro yehla iyakhwela, ukuntshintsha kwempengu hayi akwenzakali ngaleso sikhathi. So usuthi vele abantu beZimbabwe osobusiness beZimbabwe sebejayele khonokho nje vele ukuthi bajayele khonokho ukwenza ama-profit aphezulu ukuncindezela abantu nxa vele ungavele kube le nguquko elitshwana nje emsikeni omnyama sokungathiwa kwakuphisesha phezulu. Kodwa yena umthulinqiwe phela babesithembisile ukuthi bengaze bavule ukuthengiswa kwemali yangaphandle emabhenki interbank kuzakhuquka. Okhambela sakuqhiswa sokupha amaphilisi sokuthi ziyabheda ngaphi izinto. Intengo zokona ziyabe zilokhu zikhwela kusikela ukufikela abantu beZimbabwe uZulu ahlamuki akwenzakali bangena ama-speeding sekuqala ukutshisa futhi ababesize kwenzeka khona esingawufuniyo isivuwo. Futhi onye okungenzakala uhulumende uyakwanisa ukuthi ayethuke ngoba ungeza iy'ngungu zakhona ezikhaya kade zingeza ama-price control uyagcina setshela osobusiness ukuthi lingakhwezi intengo kumbe lingaguquli intengo kuzawaphambanisa sokuhlala ama-shortages alapha i-007. So khathesi sofanele sokudingakala abantu abayingqondo ezithobekileyo abahlala phansi belungisisa ngoba sokonakele vele.
Uhulumende ekuqaliseni komnyaka wayethembise ukuthi kufika linyanga intengo yempahla yezitolo lembadalo ezitshiyeneyo siyaba sezehlile.